Sinezathu eziningi ezenzukuthi singangeni kuma by elections. Ezokuqala sikhangele indlela vele ama elections aphathwa ngakhona eZimbabwe. Sikhangele lesikhathi a-announce ngaso isikhathi esincane kakhulu kuhle ukuthi sekulama election abasomele baye kuma election. Kanti ke kunjalo ke ugovernment kazange athathe ithuba lokuthi aphe ama political parties isikhathi sokuthi manje siyavula. Abantu bangakampena balungiselele ukuze bangene kuma by-elections. Kukhona kuba nje isimemezelo sosola ama by-elections kodwa ke kumele ukuthi abantu baphiwe isikhathi njalo baphiwe ithuba lokuthi balungiselele. Kathi ke sikhangele lama COVID restrictions akhona bekumele ukuthi mase beyenzile assessment babone ukuthi kuyavuma ukuthi abantu bangakampena. Kube yikho ukuthi lethi hayi abantu bangakampena ngendlela enje ngemigomo enje. Bathi ke makuthi akuvumi futhi ukampeni bemele bakusho ukuthi hayi noma sakuya kuma by-elections lawa asizi ukukampena sangena kunjalo kube luthubele official announcement. Kodwa bona-ke njengezane u-PF senzelibebhizi behamba besindawni ezishiyeneyo ngoba bevele bephethe u-government besenza ama-campaigns ngendlela yabo. Kodwa-ke amanye ama-political parties kufanana lathi nje asilitholanga lelo thuba kumbe saliphiwa ngokomthetho ukuthi sikwenze.
Baba uNdlovu lina limi ngaphi njengezaphu?
Ngibonge baba Nkomo, hayi ubaba uMoyo Nyamuzi wasibili uyayibeki induku ebandla thina sizancintisa kulolu khetho okuningi akushiwo ngubaba uMoyo siyavumelana lakho and kuliqiniso kodwa ke sizama ukuthi sinanzelele ukuthi lapha sincintisa lezikhiwi izikhiwi esikhulu singuzana uPF konke akutshiloyo kuzindlela zokuthi yena uzana uPF athole amathuba amgceke ukuthi baphumelele kulolu khetho lezinye inketho ezizolandela. Kodwa ke mina sicabanga ukuthi awugila lesikhiwi basinika amathuba okuthi sinqobe mgceke kungela muntu ophikisayo. So thina sizoncintisa ngoba abantu balelungelo lokuthi bakhethe abazabamela kumadala yomabili eleparlamente lalekhanselini. Ngenye indlela masincintisa sizama ukuthengisela ongathi ukudemonstrator ukuthi indlela izano ekwenza ngakhona asivumelane nakho. Njalo ke asifuni ukubanika i-free ride, i-open church ebantwini baseZimbabwe ukuthi benze intando yabo abezanu phela.
Baba Moyo ngiphenduke kuwe njengoba lingaphatheki kuma by-elections lawa egalisoze lincedise yini amanye amabandla aphikisayo mhlawumbe sibona likhuthaza amalunga enu ukuthi avotele lawo mabandla.
Baba Nkomo engakusho mina ukuthi sikhethe ukuthi kasizi ukungena ke sincintise kuma by-elections akhona. Kanti ke asizi ukukhankasa mhlawumbe sikhankasela ukuthi iphathi ethile kumbe iphathi ethizeni ibe yiyona abantu bakithi kumbe abantu bobandla lethu abahamba bayayivotela. Kuza kuba kubona abantu ukuthi abakubona kubafanele ukuthi.
Ndlovu lizancintisa elizweni lonke yini njalo ama-candidates selilawo selwakhethile?
Baba Nkomo, ukuncintisa sizoncintisa sikhangele indawo lapho okulama-structures wethu khona ngoba sisandukuba ukhongolose wethu sibhizi silungisa indaba yama-structures. So akusoze sincintise kuyo yonke indawo kodwa lapho okulama-structures khona silungiselela ukuthi ma ukhetho lika-2023 lufika sizobe sesiqedile into yama-structure okwenza ukuthi sincintise izwe lonke.
Moyo litshile ukuthi liphakathi kokulungiselela ukhetho luka-2023. Abanye bathi lokhu elikhala ngako kathesi kuyabe kulokhu kukhona ngo-2023 akulalutho luyabe solutshintshile. Ungathini ngalokho?
Kuyiqiniso vele ukuthi khona lokho esikhala ngakho kuzabe kukhona. Ngoba vele kwakukhona kusukela ngo-1980 kutholakala uzibusi eZimbabwe. Kuzahlala kukhona kuze kube kunaphakathi. Thina kahle kahle njenge-MRP umlandu wethu asuqophanga kakhulu kuma-elections. Ngoba vele siyazakala ukuthi thina into esilwela kakhulu ke sifuna i-cessation nenkululo yabantu bakithi. Kuqondiswe izinto ma kungabe kulokhu kunjalwa ngo-2023 ungaqondanga singeni vele. Asoke singene kuma-elections esiwabonayo ukuthi kudlalwa ngabantu.
Nanso baba Ndlovu.
Okubalulekileyo and njalo okungumlando omkhulu for bonke abaphatheke kwezombanga waseZimbabwe ukuthi siyananzelela ukuthi sihlephuhlephukene kakhulu. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlalisane phansi sibone ukuthi singatholana yini, sisebenze sisonke ngoba singaba sonke sibe yimbumba. Iziqhiwo esisebenza lazo sizothola amathuba okuthi u-MRP abuyalaye labantu bakhe abamsekelayo, uzapho abuye labantu abamsekelayo, labanye babuye labantu ababasekelayo. Mhlawumbe singahlanganisa u-aggregate wethu uzaba ngoqinileyo ukuthi iziqhiwo zingaqhili. Okokuqala. Okwesibili, kumele sibe lezinqumo sokuthi lezi qhiwe zingake zivuse ikhanda zithi ukule election asihlanganeni labo entabeni, asihlanganeni labo emoyeni, asihlanganeni labo emanzini. Sale into abafuna ukuyenza, sikhuthaze abantu okwesithathu ukuthi bonke abasukume bayovota. Sesikubonile endaweni eziningi ezigoqela leZambia. EZambia kathesi bamkhiphile lwa ndoda uqina laye ube ingcitshi yokuqhiwa lokuqili. Kodwa because abantu basukumile bayafaka uxhawa wabo, kwehlulekile ukuthi kuvezeke lokho. Sikubona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale silahle imbeleko wawufelwa, kumbe silahle umntwana lamanzi ngoba sidila labantu abayizikhiwi. Ngoba lolu khetho oluzayo nxakwe ukuthi thina inkokheli lamabandla ethu sithi asingeni, abantu labo bazokhalala bethi asikungeni ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayaqhila labantu. Kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njengemthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Umbuzo omuhle ke lo ukuthi lizaqunywa kanjani ilizwe kungangeni ngakukhetho. Kahle kahle ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo. Kuyaba lento esifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layona leyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona. Uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudoswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize iZANU-PF, sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho ebikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize imvele ngetiketi lesisiba khona yebusayo. Thina sithi ilizwe weza kulama-election noma kulama-election, thina into esiyifunayo ukuthi sibe different. Ngi-understand ukuthi i-expectation uma ukhangelelwe ngabantu bonke kuyabe kulolu thothizele okhangelelwe ngabantu ukuthi sikhangelele ukuthi uma kuthiwa i-opposition party kumele ukuthi iyenze kanje. Kodwa thina njenge-MRP kumele abantu bekuzisatshethe ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo, and sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-PF inohlobo lwayo lokwenza izinto. Ama-opposition parties amaningi alokhu engakubona ukuthi iZANU-PF yenzani. Thina njenge-MRP sizakuma laphana esidlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa. Njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum kusasa, izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirote. Ngoba vele uma sekuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyulizwe kusobala ukuthi iZANU-PF izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzi senzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu. So singavele sivume ukuthi sibe ngubhanana sibhende kusesemanje. Into leyo izasisuka phambili ukuthi sikucorrect. That's why amaphathi amaningi ekuphile compromise phambili ukuthi athe zisuka ehluleka ukuthi ame eqinisweni amele okuyikho. Mase kusiya phambili sekumele bacompromise ngoba vele bavele bavume ukucompromise asisuka.
Pho selokugcina Baba Ndlovu, usigqibele uhlelo.
Angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe. Mina ngifisela abafowethu abemthokazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo. Kodwa-ke bengithi mhlawumbe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho, labo abangene khona kukhetho, ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo, labo baphathekile kulolo khetho, bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo. Kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakhethe bathini. Abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified. Kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani. Yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi nezikhewi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi. Kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi sikulungisa njani lokho, ngoba ukuliquma sifiso mhlambe esingaba silungile. Kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics, the nuts and bolts zakhona zenziwa njani. I-referendum ekhulunywa ngophowethu ubaba uMoyo izomele ibe i-referendum ecelwa kuzikhiwi zonezo, ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum. Impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo. So sisenjeni bafowethu, kodwa ke akumelanga sithathe imbeleko. Mina njengezaphu sigcine imisebenzi yalabo abacabanga ukuthi baphume elizweni bayelilwela leli lizwe. Imeseji yethu njengezaphu sithi ngendlela abakwenza ngayo uDabengwa, uLookout Masu labanye babo omangena, nathi sekumele sisukume silwele lindaba singesabi. Njoba ngishilo sikumele sihlangane labo entabeni, emanzini, phansi lasemoyeni, siluyise lezi ziqhiwe. Kodwa kumele sikwenze without emotions but with a deep thinking, with a clear goals and objectives ukuthi sifuna ukwenzani njalo siza kwenza njani. Ngibona
hayi bathu kwanda kwaliwa ngabathakathi. Siyabonga bakomoyo labakondlovu ngokuba lathi kuhlelo lwalamhlanje, lingadinwa lakusasa.
Siyabonga.
Siyabonga bakho.